sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wolomngela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla 17 kuMpalakazi 2023 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukungena kwabo angiboni ukuthi kungaba yinto engabanceda ngoba bangaze bangene silama-instructions okuthi bakutshwe ngoba kabasenge ngamalunga e-political party yona leyo. So bangangena as independent.
Umnumzana Sengezojabangu uthi kuzavimba bonke abaqoshisa kudale lephalamende ukuba bengangeni kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlaka 3 Nhlolanja.
Nxa kungathiwa sokwehlule sebengama-independence bezimele bebodwa benye ikhephathini, nxa kungehlula khonokho sebengama bemele enye iphathi, mhlawumbe engaba yiphathi entsha.
Abanye abakubanja lesi sisi bathi kungcono abaqoshiswa nguJabangu bengene kukhetho lolu bezimele kumbe bekwelinye ibandla. Umeli Ndlovu othakazelela intshelezane ukhangelwe ukuba uzasuka kusasa eMidrand esiya koBulawayo. Sanethulela ezamasiko ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba nezinye sizozizwa kulo msakazo. Ikhwetha elimele umnumzana Sengezojabangu uthi ungunobhala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change uthi buzavimba bonke abaxotshisa kudala lephalamende ukuba bengangeni kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlaka 3 Nhlolanja. Umnumzana Ngqobani Sithole uthi ababengamalunga edala lephalamende laba abagoqela umnumzana Ostalo Siziba, umnumzana Amos Chibaya labanye kuzamele bengene kukhetho lolu bezimele kumbe bekwelinye ibandla lezombusazwe athi LCCC. Kukhangelwe ukuba i-nomination court izahlala kusasa isamukela amagama abazancintisa kukhetho lwama-by-elections oluzayo. UJabangu wavimba abaxotshisa kudala lephalamende abefuna ukungena kukhetho lwama-by-elections mhlaka 9 Mpalakazi. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loSiziba labanye bakhe ekade bengaphenduli omakhalekhukhwini. Sixoxe loSithole ngodaba lolu.
Indaba leyana i-argue izolo, i-judgment has been reserved. Ujaji uthe yena ungakapheli iviki le elandelayo seyicubungule le njalo wayihlasiya.
So okutsho ukuthi i-nomination court iyaqhubekela phambili njalo bolabo abasoze bengene u-Ostalos.
I-nomination iyaqhubeka phambili. Ukungena kwabo angiboni ukuthi kungaba yinto engabanceda ngoba bangaze bangene silama-instructions okuthi bakutshwe ngoba kabasenge ngamalunga e-political party yona leyo. So bangangena as independent, bangangena besebenzisa enye iparty kodwa not ukuthi basebenzise.
So ke khonapho akutsho ukuthi uJabangu vele sezibambe esidukweni ku-CCC, nguye vele sengumongameli khonapho.
Hayi, kasomongameli yena ngunobhala jikelele u-secretary general. Vele wayezibambile ukuthi nje at times kunabantu abaphuza ukubona ukuthi umuntu lo uzibambile kuba bangafuni ukuvuma ukuthi ubani uzibambile. Uvele uzibambile ngenxa yokuthi yikho lathi sasukuma ukuthi sibizi lo nguye unobhala jikelele wephathi leyo. Kanti sasizasukuma sibona lathi ukuthi into liyaqhula we satisfied, we happy ukuthi uclient wethu sibili nguye unobhala jikelele.
Singathi-ke khonapho umthethwandaba ubona zani uyaphuma lesinqumo esithini wena ungaze ukhangele icala langikhona ukuthi limi njani la.
Into abayibisayo ngesilungu ngathi they are just being repetitive ngoba yona le into abazama ukuyibisa kathesi into vele sike yahlaziwa yinkantolo emavikini amabili amathathu adlulileyo ngoba babisa amakhesi amaningi afana nayo bepho ngokugcwalisa nje ama-cases well angazi isizathu kodwa but like I'm saying ukuthi thina our instructions, we are very happy ukuthi client wethu has got a good case and lokuthi khonokho bangaze bakubise same legal argument bayise 1000 times the result will be the same ngoba akutshintshi ngenxa yokuthi sokutshintshe umuntu angithe kufuze at least ubise something that is different. Amakwenzi khonokho
Yes, ngathi kathi sibangaki bo labo esikhuluma ngabo ngosithalo sihlotshiba labanye abangaki.
I think about 18.
Bonke ngamalunga ejala leParliament kumbe kula la council phakathi.
Yeah, we say.
So singathi ngama
councils lawo. How we say abise our cases. Kuma councils kulabanye abana magqwetha ngathathe ahlakaniphile agijime awuya kwathi hayizwa kakukhulunyelwa nelo secretary general. Benza ama application ukuthi babuye lephathini. Babuye lephathini. I know of owe Victoria Falls. I know of owe I think Koromond. Asebekhulume lo secretary general wephathi yabo ukuthi into le ayibanjwe ngendlela ethiyeneyo. Ziyathi we've been given instructions ukuthi hayi lezi indaba lezi sokukhunyiswe nomlodi abantu sebebuyele phathi so ikhoso ukhona sebebuyale inye constitution i-constitution le ethengisa ukuthi umongameli wephathi nguyenje oyenza konke ephathini uyobamba izimali uyodinga abantu uyonobhalani uyo-decision maker and i-institution yonaleyo nguye yedwa labo-spokesperson abakhetha nje ku-Twitter. So yikho sokukhona kathesi njalo emakhothi khonapha sikhuluma nje indaba zonezo zokuthi bathi sokula ama-constitution amabili aphinde bathi imposter izezoke nje zixubexubene nje zisiya phambili yabo Osterlos yiyo kade sebebuya sebesithi wena hayi wona uthaba Bhamazi engu-secretary general weyinye iparty nothi leyo abalayo. So yikho inkundla yasibuza ukuthi kanti nxale sithi kuleyinye iparty ngisho ukuthi iparty leyo layo ifanana leka Chabangu, iparty leyo ilama supporters afana nayo, ile logo efana nayo, ilo president ofana nayo, ilama MPs afana nayo. So ngizehlukanise njani?
Lo ngumnumzana Ngqobani Sithole, igqwetha lika mnumzana Sengezo Chabangu, sixoxe la ekoBulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu lo mnumzana Bashiru Sibanda wayemele iGautu Park edala lePhalamende waliswa ungena ngokhetho lwama-by elections ngumpalakazi 9.
Akusela mntu oselithemba entweni zemakhotsi aweZimbabwe, but ngokulahlekelwa kwethu themba kutsho ukuthi singawangawasebenzisi. So okwakhathesi kumbe sesingene ekhotho okufika more than 10 times and ngendaba zama-elections akulalayo yodwa ikhesi esiyiphumelela kiyo. Kodwa ngibona ingani ukhokheli wephathi kule sizathu usithi abantu waye kumele beyelokhuzene baye ecourt. Kodwa nxa sebethe behluleka kumbe bazama ukuthi bevinjwe ukuthi ba-contest as-tribus kuhlezi kulamaqhinga, kuhlezi kulezinye indlela ukuthi abantu sebengakhontesta ngazo.
Iqhinga lokuqala lingaba yiliphi?
Nxa kungathiwa sokwehlule sebengama-as independence bezimele bebodwa benye ekhephathini, nxa kungehlula khonokho sebengama bemele enye iparty mhlawumbe bengaba yiparty entsha kuningi okungenziwa ukuthi abantu bebe ku-ballot.
Ye, kodwa khonokho kusuze kulimaze i-CCC ikaJames.
Amboni kuyilimaza ngoba khumbula ukuthi i-CCC sayifuma ngomnyaka odlulileyo sesisiya kuma-by-elections ingelasikhathi eside and yanqoba yaphumelela kuma-by-elections eZimbabwe kuvele kule mbali yokuthi ibandlela iphikiswayo baliwina ama-by-elections. So engitshoyo ukuthi abantu bawazi ama-leaders abo, abantu bawazi ukuthi nesigabeni umuntu wanqobayo ngo-August ngulowo, umuntu wethu osikhokhelayo ngulowo, kungakhathalekile ukuthi usungawuya ugqoke liphi ijazi.
Ye, kodwa wena khona siyakwazi ukuthi awusekho khonapho-ke, kodwa lokhu uzama ukuthi uvezele abantu ukuthi ukhona kwezombusazwe. Kodwa usabuyeli yini edala lePhalamende kumbe wena vele isumele eceleni?
Mina ngingamele eceleni. Lokhu ngisebantwini, lokhu ngise-Country Park and kalesi sifuna ukuqinisa umzabalazo lowo. I'm sure labona siphuma singontanga abakoBulawayo sikhuluma ukuthi hayi nxa isimo sizaqhubeka sisinje sizagcina sibhikisha, sizagcina sibonakala sesitredini. Hayi kasimi thina lokhu sikhokhelela ngoba ukukhokhela kutsho ukuthi kumele ube sephalamende, ube secouncilini. Kuningi esingakwenza noba uphandle wephalamende. So hayi sasekhona.
Singathi ke akukwethusi ukuthi lingabhikitsha kumbe lenze njalo ukuthi lingadutshulwa kumbe into ezinjalo.
Mina kungethusi akumangalisi ngoba khumbula ukuthi ngo-2019 indlu yami e-Country Park yaredwa, obaba wami wathunjwa kwaba kavili konke kunenge esendlule kukho yendaba zestruck. So siyakwazi ukuthi singathi sifuna ukuthatha inyathela leli uhulumende wezalo PF yenza njani, and ungathi sithi uyananzelela u spokesperson kamnangagwa uGeorge Jaramba washe wa issue i threat kimi ku Twitter ukuthi hano siyakwazi ukuthi uphashwe umuntu nje. So asonte emali sayo kumbe ngethu sayo kumbe engiyibona ngenyindlela, hayi into sihlezi siyazi ukuthi singakungaba kunje. So baza reacta besithi kodwa ke indlela esisele ukuthi abantu bekhululeke simama.
Kodwa indawo lingakhulumisani loNhlabanga ukuthi kuphele lokhu kulokuthi sihlale sihlabana.
Njengoba thina sihlezi sisitsho ukuthi uThabanga ephathini yethu bengasimuntu walutho, mina ngokwami angikaze ngihlangane la ngibe lo mhlangano odlula maybe 3 minutes.
Lo nguMnumzana Bashir Sibanda owayemele iKatru Park edale lePhalamende besixoxa laye ekobulawayo kudaba olufanayo. Akwaziwa ukuba ibandla le-CCC obekumele lenze umhlangano omkhulu namhla limiswe yini ukuba liwenze eHarare. Iziphathamandla zebandla leli zalile ukukhuluma ngodaba lolu. Umeli Ndlovu othakazelela ukusebenzisa intshelelezane ukhangelelwe ukuba uzajova ibhasikili lakhe kusasa esuka eMidrand esiya kobulawayo. Sixoxe laye ngohambo lolu.
Sizosuka kusasa ekuseni ngo-7 ngoba abantu abaningi bathe bacela ukuthi ngisuke sebefikile ngo-7 ekuseni. So sizosuka sibathathu. Ukhona esihamba naye esizodlula simthatha ePitoli esigijima naye uPress Momusundi ngwaseZimbabwe uloku gijima egijimela ama-African amathim ase-Africa. Abanye bathi bazosikhapha sihamba sitholana nje ngendlela, abanye zizobathola eBilabila, abanye bathembisa ukuthi zizobathola eGwanda sesingale esayidini laseZimbabwe.
Yes, singathi uzathatha insuku ezingaki akusitsheleke amahlandla uhambo lwakho lolu ukuthi uzasuka lapho efika lapha ngesikhathi esinje ukuthi nithini?
Uhambo lolu lungama-stages angu-8 kuthi lama-stages okusuka eJohannesburg usiya ePitoli u-stage 1 then kusuka ePitoli siya eBilabila ngu-stage 2 uBilabila 2 Polokwane stage 3 then sithi Polokwane 2 Loyisi u-stage 4 ekhangelele ukuthatha i-34 hours. I-34 hours ngiyabembala isikhathi sokuchova kuphela, i-34 hours. Then i-speed engikhangelele ukuthi ngizoba ngigijima ngaso kutho ukuthi kuzoba ngu-25 kilometers per hour.
Akubatshela abantu ukuthi uhambo lwakho lolu lumayelana ngani?
Lumayelana ngendaba yama-drugs. Sifuna ukuthi abantu behlise izidakamizwa ngoba masibheke ama-youth ama-teenagers around e-Africa lapha silenkinga yama-drugs. Abantu abathengisa ama-drugs labathenga ama-drugs basifaka enkingeni enkulu kakhulu because abantwana abaningi bayadropa esikolweni, abasayi esikolweni. Uthola umuntu abaleka ekhaya lapha ahlala khona, prefer ukuyahlala esigangeni angasayi esikolweni, ayeqe ama-studies esikolweni. So into lena iyasibulala kakhulu and isibulele abantu abaningi kakhulu especially abantwana besikolo kizwa behlukane nje lezidakamizwa.
Umeli Ndlovu ngothakazelela ukujova intshelelezane besixoxa laye ese-Johannesburg kwele South Africa. History 7 esakaza eZimbabwe lisuka siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sesikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu kwele Israel batshengisela emigwaqweni bexhothozwa uhulumende kaMnumzana Benjamin Netanyahu kulandela ukubulawa kwabantu abathathu libutho lakwe-Israel eGaza. Abantu laba ngabathunjwa yiHamas. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Iphephandaba leKyiv Independent libika ukuba eleRussia selilahlekelwe ngamasosha azinkulungwane ezingamakhulu amathathu lengxenye 350,000 kulandela ukuhlasela kwalo eleUkraine ngomnyaka ka-2022. Sobisikati sezamasiko. Yeah, kwenza masiko namhlanje ke siyalubuyelela udaba luka Lobhengula Gamachobana inkosi yamaNdebele. Sibonike sekhathuna lapha zihlanganiswa lomnumzana Sengezo Jabangu kuthiwa ngabathengisi into ezinjalo. So sizweke abantu abaningi kwangani bazonto okumangalisayo ngodaba lolu. Kuthi namhla ke sixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya incwadi kwezamasiko esintu. Sike sizwe ukuthi yena uthini ngodaba lolu kusigaba sethu samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sakwamukela kuhlelo kwangwenya kunjani?
Siyaphila babuDube, sibingelele abasakazi kanye nabalaleli.
Ye, ngamafutshane ke ungathini ngakhonokho ke esikubone kudwetshwa njalo kodwa isizini daily. Sixolisile ngakho singakubeka sithi
babuDube thina kwezamasiko sishakheke kakhulu ngokubona ukudeleleka kwamakhosi ethu ezomdabu ngoba phela uma ngabe kuyikuthi weyisa inkosi weyisa nesizwe sonke lokuyinto esimangalise kakhulu futhi lokuxolisa esizwe kuthiwa kwenzakele angiboni ukuthi kuhambe ngendlela elungile lokho ngempela kukodwa uma ubuka isizwe sakithi ngendlela okuba nenhlukwana yezemihlobo kuyaguquzela ukuthi abantu bahlukane ngamandla yinto ngempela esibhekelelwa ukuthi uhulumende ayihlaba ayihlikize leyo ngoba iba sengathi lento ihlukanisa abantu phakathi ngoba uma kuzathethiswa umuntu oyedwa bese kuhlanganiswa nesizwe sonke ngoba nxa ngithi isizwe sonke ngisho ukuthi nxa usithinte inkosi usithinte isizwe sonke.
Ye, inhliziyo zenu zingathothwa njani ngalokho?
Kube kade kuyizikhathi zasekadeni ngempela okufanele kube le nhlawulo ngempela eyisimangaliso efanele laba bantu bayihlawule ukuze ngempela bageze igama labo ebuthukeni ubukhosi obuhlonipheke kangaka. Kodwa ke sinethemba lokuthi abathintekayo kakhulu abasendlunkulu bazolubheka lomdaba babone ukuthi kungenziwa njani ekutheni ngempela inhliziyo zabantu zithobeke ukuthi laba bantu baxolise ngokufanele.
Ye, akubatshela abantu ukuqakatheka kwenkosi.
Inkosi ndobukhosi kuyibuntu bethu engathi nesilungu i-identity yethu. Inkosi iyikhanda lesizwe. Noma ngabe kuthiwa ayisekho emhlabeni izohlala ihlonishwa inkosi njengoba ke uzo kuthi inkosi noma ngabe sikhotheme ayingcwatshwa iyatshalwa lokho kusho ukuthi ke ukutshala kwayo kuzovela amanye amakhosi futhi azovela emzimbeni waleyo nkosi esuke itshaliwe ngalokho ke sisho ukuthi nxa ngabe kuthukwa inkosi kanje kuthethiswa inkosi yakithi impela kusuke kuthethiswa thina uqobo lwethu.
Ye, siyakubonga kakhulu ke baba Ngwenya ungathenda kusasa lo ngubaba uMbuso Ngwenya ukhona ngale ke Africa, in
Christus,
njani zihlobo ngiyalamukela kuhlelo kuvuselela umoya igama nguNtungamile Nkomo umtshumayeli wethu namuhla ngomnumzana Busani Sibanda.
Sibonge ngalinkathi yantambama babuNkomo labalalele engiliphathele khona namhlanje kujule nje kakhulu bantu bakithi libuya lesisombululo yenkinga esibhekane nayo siyisizwe ngokomoya African spirituality konakale kuphi silungisa njani uma kunje ezweni bekuzi kathixo ngizoqala ngayo i-hierarchy kulo mdali kuze izwe lomoya sikhuluma izidalwa izithunywa lezidalwa zezwe sokubuya imboni o igogo yini igogo sikhuluma ngomuntu ophathiswe isibani sezwe ombathwe isithunywa isithunywa esikhulu sezwe oyimediator between thina esiphila ngapha ngokwenyama lezwe lomoya sokubuya idlozi sikhuluma ngani sikhuluma ngezangoma inyanga konke esihla kusiya phansi sehla kusiya phansi umdali mayekhuluma lesizwe o izwe lomoya alikhulumi la wonke umuntu likhuluma lalo oyimediator between izwe lenyama lezwe lomoya imboni ophathiswe isibani sezwe ohlela isidalwa zeisithunywa zezwe nguye lo obuye asethulele ukuthi izwe lomoya likhala ngani o izidalwa zezwe zikhala ngani ize njengoba limile linje lilabanikazi balo bomoya hayi abenyama abomoya. So abanikazi bomoya kumele babe connected lezwe lenyama yikho izwe lenyama iyolunga njengoba kunje kule ndawo zethu zamalinda ebe ziphefumulela isizwe ebe zigayida isizwe ebe sithola khona amandla esizwe seziye azisahlambulukanga. So kufuneka amakosi esizwe ahlangane bafune lo ombathwe isithunywa sezwe imboni oyimediator between izwe lenyama lezwe lomoya abuye asibamcela asihlambululele indawo zethu zamalinda asikhanyisela khanyisela izidalwa zezwe abanikazi bezwe basondele babe noxhumano lezwe yikho kuyolunga ezweni. Ngomthandazo kuphela akwanele, ayikho politiki engazilungisa ezweni, akukho ini ongazilungisa ezweni abanikazi bezwe bengekho bomoya. Njengoba kunje ezweni akumoshakalanga, kumoshakala emoyeni, kwalunga emoyeni sokulungile physically, kungakalungi emoyeni ngekuzulungisi physically, yikho okulenkinga khona. Ngoba masidinga zonke lezi ndlela esizidinga sifana labantu abalinde i-aeroplane e-Boston, sifana labantu abalinde ibhasi e-airport. Yikho lokho esikwenzayo. Sekuzikathixo umdala ukhona, izithunywa zikhona, umdala unamandla. Azibuyele emaseseni kuzaluka sizawabona amandla akhona. Kuningi okukhona okungumnotho wesizwe ezweni okufihliwe yizithunywa lezidalwa zezwe ngoba asina connection nazo, asina connection lezo lokho. Once sathola lo oyimboni yesizwe wahlambulula indawo zethu zamalinda onjelelo manyankodlelo okuyisibingelelo sezwe ongumsamo wezwe bahlangululwe wakhanyisela izidalwa zezwe zasondela zabasezweni isizwe siyophakama, isizwe siyobafuyela sibe powerful ngoba sesile connection labanikazi bezwe bomoya. Sibonge ihlo yezulu ihle ngcwele empilo ihlambulukile ukhona uNkulunkulu wamandulo namandla kodwa sibaleke i-highlight ngoba yonke into ile highlight bafuna ukuthaya ama-cutshot yikho kunjezweni. Usisa Mtani, usipha amandla yathi sizazi ukuthi kungobani sibuyele sibe yisizwe esisemandleni. Sibonga sithi Zulu.
Lolo bekuluhlelo kuvuselela umoya. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha olamukela ngenjabulo nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Monkey Khumalo othuthukisa abatsha kwezempilakahle ekhangela kakhulu ukuvikela kwabo kwimikhuhlane emacansini njalo engusomabhizimusi.
Khathesi ngisebenza le nhlanganiso ekhangela ukuthi ithuthukise impilo zabatsha. Lapha sikhangele kakhulu indawo esingathi ngesikhiwa ize-sexual reproductive health. Sizama ukuthi sifundisa abatsha kakhulu indaba zemacansini konke jikelele nje okukhangele abatsha. Sibakhuthaza ukuthi bazivikele njani nxa bese emacansini, bangazivikela njani ukuthi bangatholi imikhuhlane le etholakala emacansini ebalisela ama-sexual reproductive ama-STI, imikhuhlane enjengabo-HIV. Kakhulu ukuthi usebenza nabatsha emadolobheni senenzelekela ukuthi imikhuhlane emacansini yiyo emetheka kakhulu kubontanga.
Ngokwenzakalayo lokho uhlelo lwelo luqhatheke kanganani?
Inhlelo lezi sizenzayo ziyaphathisa kakhulu ontanga. Singathi khona i-behavior change. Sikhangele ukuthi abantwana baguquke indlela abayenza ngazo izinto. Uyananzela ukuthi esikhathini esiningi abantwana labo izibelezi bazenza bengenalwazi olugcweleyo. Umahluko sibili esiwenzayo esigabeni umkhulu kakhulu.
Abanye bayabe besithi hathi ukuthi siphangise ke emacansini ukuthi asila okokwenza. Abanye ngamakazana athi imali ziyabe sezihluphile. Sibona njalo ukuthi ungenile kwezamabhizimusi ukuxhumanisa njalo okubili lapha.
Senzile esikhathini esibengi abatsha abakhona khathesi bayakhala ukuthi hayi elizweni akula msebenzi xa sikhangele evinani employment bethu yethu ingathi iphakeme kakhulu. So umuntu lo usinikile i-information kodwa nxa engenakho okokufaka esiswini zakunika umzapho mzapha umzekeliso mhlawumbe ukuthi unkazana umntwana oyinkazana lobo umnike i-information enganani kodwa nxa ekwazi ukuthi uyajibuyela endlini asekungelakudla kungabuya ubaba umkumbushugadeti sizomnika imali ukuthi ayethenga ukudla endlini information yonke lana omnike yona nje isuka ibe ize ngoba yena uzakhangelani ukuthi ngitholi lokhu zenini okokudla ngakho ntanga siyabakhuthaza kakhulu kuhlelo vele silwenzayo lona lukhona vele singathi khona khona ngama-live project nabethi bafundisa khona ukuthi bayenze imisebenzi yezandla engakwanisa ukuthi baziphilise laba abafisa ukufuya mhlawumbe engxa emakhaya abafisa ukufuya izima inkukhu besenza ama-projects labo siyabasupporta sibanika izimali zokuthi bakwanise ukuthi yenze ama-projects lawo nami ngathi ngathi ngiqalisa leyo msebenzi engenza manje la ngingaqeda ngingomunye wabatsha imi-PhD kedwa ngakhula lami ngazingafike lapho sengikhona ungananzela ukuthi angizange ngimelele ukuthi imali le ngiyithola emsebenzini yiyo yezaziphilise nangukhona engikwenzayo engathi khona kule company engayivulayo kukampani le esiyenzayo siprinta ama-t-shirt not only kuprinta ama-t-shirt kodwa kuprinta ama-t-shirt e-corporate for i-corporate way siyaprinta ama-t-shirt for even ama-organizations amakampani nxa efuna i-visibility nxa efuna i-branding
nxa kulabanye abafuna ukuthi bakuthinte bangakuthola ngani
kampani yami kuthiwa yi-Snowcat Clothing itholakala yona kunumber kushop 112 e-Patrick Center kobulawayo ku-8 Avenue, 5th Street abafuna ukuthi bathinte bangasithinta kunombolo ezithi 0774-780-335 kumbe kunombunumber ezithi 0712-333-952
umbiko ongaba lawo kwabanye abasakhulayo ngokuthi
njengoba silomlando nje esikhangelane nawo asikwaniseni ukuthi sizigcine nathi xa sekufika isikhathi sethu ukuthi sesingabe singabadala sikwanise ukuthi ilizwe liphakame sikwanise ukuthi sithuthukisane njengabanye economically sikwanise even sithuthukise nje impilo yethu
kusigaba sabatsha namuhla besixoxa nomnumzana Monki Khumalo othuthukisa abatsha kwezempilakahle ekhangela kakhulu ukuvikeleka kwabo kumikhuhlane emacansini njalo engusomabhizimusi olivalelisayo Mutshaba Kanube yise Washington DC.
Siyabonga kakhulu ke Tabuka Kancube ungadinelwa kusasa. Wezemidlalo iqembu leLiverpool lokhe linguthiki lobhanqa 0-0 leManchester United emdlalweni weEnglish Premier Soccer League odlalwa khona manje. Ele Arsenal linqobe ele Brighton 2-0 kwathi ele Aston Villa lalo linqobe ele Brentford 2-1.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Singagqiba uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Umnumzana Sengezo Jabangu uthi uzavimba bonke abaxoshisa kudale lephalamende ukuba bengangeni kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlaka 3 Nhlolanja. Abanye abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi kungcono baxoshiswa nguJabangu bengene kukhetho lolu bezimele kumbe bekwelinye ibandla. Umeli Ndlovu odakazelela intshelelezane ukhangelwe ukuba uzasuka kusasa eMidrand esiya kobulawayo. Ndingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318. Siqhuba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalisa injabulo ngumthembu ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.